Ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulunywe nguye president. Kuba ufanele amkhulume konapha esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi ngeke kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivikela abantu ezanu pe bahlale besibabana. Kule kwakhathesi nje ungazinandelela ukuthi uGeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uzakuba ngumsekeli kamongameli. Kodwa antsho uba nguvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama yi-old border. Kodwa mbona ngathi mina kuphabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazifanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uChiwenga. Ambuntu bezibe indaba yakhona bazayigcina kuze kufike nini. Sibakhuluma bathiwana nxa umuntu elibutho esekhiphe ihovorothi yakhe leyani esibutho siyabe siyefanele ukuthi abe bamfake isibuthiso umoyo emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi lowakhiphe ihovorothi yakhe agqoke isikhundla siyaba ngumthelela wamongameli. Abantu bezanu pf bazobantu abayithukayo njani.
Okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye njalo uthi ele ZANU PF lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hhayi asibe sikhulume ngakho-akhesi kodwa uze loba kuma-provincial committee meeting zabo inhlangano yabo ema-province bengakahambi i-congress abantu bakhona babe vele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babejipho ukuthi babe nesitabethuseli sokhanya ukuthi yena uMnangagwa wasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe eziyizisekeli ze-opposition. Ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhona ukuthi kule choice la ukuze ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.